So we see card descend about VOA in the belly.
Lingali vuka njani zilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 20 Nkwenkwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje uhlelo lokuphawula ugwalo olwalotshwa ngumnumzana Jonathan Moyo oluthiwa Excel Gate olukhuluma ngokuqilibezela kukhetho luka 2018 luyaphazanyiswa ngokucitshwa kwamagagasi e-internet.
Cannot rule out ukuthi kube yi-sabotage engathi kube ngumuntu olamandla ukuthi angacitsha i-internet ongabe ecitshile.
Uhulumende uthi bonke abantu abavela kwele India bengena eZimbabwe sebezabanjwa ngamandla ukuthi bahlale kuma-quarantine centers okwensuku ezilitshumi bezibhadalela.
Siyabona kuwosikizini yami abantu babe beminyene bengaqhokanga amamaski lamalembu okuzivikela ebusweni.
Umanisipala wakoBulawayo uthi ukwakhiwa kwevenkile elikhulu elegodini mall sokuze kwaqalisa. Siyaqhamuka njalo isihudo koBulawayo sibangelwa ngamanzi angcolileyo.
Abantu abanatha amanzi abathi wona lowo ayanuka amanye ngathi anembuluka.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Uhlelo lokuphawula ugwalo olwalotshwa ngwaye ngumphathintambo kahulumende umnumzana Jonathan Moyo oluthiwa Excel Gate olukhuluma ngokuthi kwakulokuqilibezela kukhetho lukamongameli luphazanyisiwe okwesibili izolo. Inhlanganiso yesite yiyo ebiqoqe umkhosi lo. Izikhulumi ezibalisa umnumzana Ipo Mandaza, umkhokheli wenhlanganiso yeSAPES, nguye oqale ukukhuluma umcimbi lo uqala ebulenjini. Kwathi sokukhuluma uMoyo i-internet yahle yahamba. Ngomnyaka odluleyo embuthanweni ofanayo owawuqoqwe yiSAPES eHarare, abasekeli bezanu-PF bangena lapho okwakubuthene abantu baqukula ingwalo zikaMoyo bacitha umbuthano lo. Sixoxe lomqondisi wenhlanganiso yesayithi umnumzana Zenzele Ndebele, saqala ukumbuza ukuthi kahle kahle kuhambe njani.
Kumele kube le book launch eka Professor Jonathan Moyo elauncha ibhuku lakhe elikhangela nge-presidential election ka-2018. Stesi le about 19 minutes uhlelo luqalisile, i-internet yethu ngapha esayithi yacitsha, okuhle kwenza ukuthi labo abakade bebukele ku-Facebook bengenelisi ukubukela. Sizamile konke okusemandleni ethu ukuthi siyi-connect internet leyi, yagcina iphenduka ngemva phose kwe-30 to 45 minutes bese ku-late ukuthi si-continue.
Manje nxa likhangele lina libona ungani kuyini okungakubangele ukuthi umuntu azagcine ecitsha i-internet? Kade ukukhulunywa ngumoyo ngokungafunakali ngabanye abantu yini?
Okwakathesi ama-possibilities zethu wonke singathi on the table, so we cannot rule out ukuthi kube yi-sabotage engathi kube ngumuntu olamandla ukuthi angacitsha i-internet ongabe ecitshile. Sisazama ukudingisisa sibone ukuthi uhlupho lolu lungaphi. Uzananzelela ukuthi asiko kwakuqala ukuthi ibhuku leli lizama ukulontshwa kwehlule. Ngomnyaka ophelileyo ngabo February bazama ukulilontsha eHarare, kwabuya abantu babagijimisa babaxotsha, bathatha namabhuku ayesetafuleni. So namhla sizamile njalo ukuthi lilontshe ibhuku leli, internet yahamba. So for now we cannot rule out anything and we highly suspect that there was a sabotage that happened somewhere.
Manje njengoba lingaqedanga uhlelo lolu kade lulwenza, kutsho ukuthi lizaqhubeka yini kwelinye ilanga?
Sizazama njalo ukuthi silenze uhlelo lolu ngomvulo lo olandelayo ngesikhathi esifanayo ngo-5 o'clock. Lapho esicabanga khona ukuthi sizazama ngendlela zonke ukuthi lokho kwenzakale namuhla kungenzakali. So i-launch is going to go on again ngomvulo lo obuyayo.
Umnumzana Zenzele Ndebele ngumqondisi wenhlanganiso yesite ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Uhulumende uthi wonke abantu abavela kwele India bengena eZimbabwe sebezabanjwa ngamandla ukuthi bahlale phandle komphakathi kuma quarantine centers okwensuku ezilichumi ukuze kubonakale ukuthi balawo na umkhakha wecoronavirus oqhamuke kwele India wabulala abantu abaningi. Kubikwa kulomuntu oyedwa osubulewe ngumkhakha lo ekhwekhwe. Kumbiko awethule izolo umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga onguye njalo umsekeli kamongameli welizwe uthe kuqakathekile ukuthi uhulumende aphoqe bonke abavela kwele India bavalelwe ukuze kwehliswe ingozi yokumemetheka kwalumkhakha njengoba uvele usukhona eZimbabwe. Igciwane le-coronavirus eliqhamuke kwele India leli limemetheka lula njalo lilamandla. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lomnumzana uSenis Banda esiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance yona ephatheke kunhlelo zokwenqabela ukumemetheka kwaleli gciwane.
Ngakho kuyabe kuqakathekile ukuthi abavela khona ngale befakwe eceleni behlale endaweni yabo ababe befikele ukuthi bengahlangani labanye abantu. Kodwa njalo kuqakathekile ukuthi ngalesi sikhathi umkhankaso lwana owawuvele ukhona wokuthi abantu begeze izandla bebe namamask njalo bebe nesibanga phakathi kwabo lomakhelwane wabo. So kuqakathekile ukuthi uqaliswe njalo ukuthi ucizelelwe ebantwini bonke ngoba sokuyingozi enkulu le.
Uhulumende lozulu jikelele kumele bawuphathe njani lomkhakha njengoba ususelizweni nje?
Abantu abaningi sebeyekethisa ukugqoka ama-mask lokuba lesifanga phakathi kwabo labo makhelwane lokugeza izandla. Siyananzelela ukuthi abantu lokho beminyana emabhasini, abantu bayaminyana ezitolo lapho kuthengwa khona, njalo indawo zokunathela sezivuliwe. Siyabona kuwo-season yami abantu babe beminyene bengagqokanga ama-mask lamalembu okuzivikela ebusweni. Ngakho udubo sesilalo ukuthi lumkhakha ovele India ungakwanisa ukuthi ungene ezigabeni zethu sokuyinkalakatha yengozi ngoba ungamemetheka ngendlela esabisayo kakhulu. Ngakho-ke mbona sokuqakathekile ukuthi kwenziwe umkhankaso oqinileyo owokuthi abantu bebiselwe njalo esigabeni sokwesaba ukuthi lumkhuhlane ungamamatheka ubabambe njengezimuli, ubabambe njengezigaba ezehlukeneyo.
Uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-coronavirus lona ungathi luhamba njani?
Uhlelo lokuhlaba abantu ngevaccine udubo lukhanya solukhona, khona ngani sokuphelile ama-vaccine. Abantu abaningi kade bezama ukuthi bewathola bafice ukuthi akusena, kumele bamelele olunye uhlelo lwesibili oluzalandela. Ngakho kuqakathekile ukuthi okokuqala wonke umuntu aphiwe ithuba lokuthi azikhethele ukuthi angayithola yini i-vaccine nxa eyifuna. Njalo bese kulohlelo oluhle lokuthi lube ibe khona emakliniki wonke ilizwe lonke jikelele. Ngakho into eqakathekileyo kathesi ukuthi uhulumende kathenge athole-ke amanye ama-vaccine amaningi ngoba njengoba nje sinazelela ukuthi kuyasilela kakhulu, asikayifikisi layo yona i-1 million kodwa khona kudingakala ukuthi kuhlatshwe abantu abayi-10 million. Ngakho ukukhankaswa kokuthi abantu bamukele uhlelo lwe-vaccine kathesi kusamelele ukuthi kubuye inibhethi. Kuqakathekile ukuthi kube lo hlelo olungena ilizwe lonke lukhankasa kakhulu kulo ukuthi abantu bayamukele i-vaccine kakhulu phakathi kwama-church ngoba yikho lapho abantu ade besala khona. Ngakho kuyadingakala ukuthi kuxhaswane le-Ministry of Health kungenwe ezigabeni ezehlukeneyo kukhankaswele ukuthi abantu batholekele injection ukuze-ke bavikeleke kulo mkhuhlane owe-COVID-19.
Umnumzana uSenis Banda ngwenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance yona ephatheke kunhlelo zokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwoBulawayo. Ikhansili yakwoBulawayo ithi ukwakhiwa kwevinkili elikhulu kuleli dolobho ele-Egodini Mall sokuze kwaqala inkampani ye Terracotta Private Limited eyathola imvumo yokuqhuba lomsebenzi ibikwa isisungule umsebenzi lo kumabhalane omkhulu waleli dolobho. Umnumzana Christopher Dube ubikwa esithi inkampani le ithe izaphutsha ngenyanga kaNcwabakazi ihlandla lakuqala lokwakha. Lindawo ikhangelelwe ukuba lezigaba ezihlelekileyo zokuthengisela lapho okufola khona imichova kanye lezitolo ezithengisa okwehlukeneyo. U-Alderman Siboniso Khumalo, umgcinisihlalo wekomiti ephathelane lalolu daba e-Engineering and Environment kukhansile yakoBulawayo, uchasisele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 okuningi ngalolu daba.
Ukuthi kusuka ama-challenges here and there oqala kumumo elithi so from 2012 manje interest inika iTerracotta kwakungani into ezathatha 3 months kwakhe ngama-challenge okuthi i-economy just yawa kakhulu wase wadile into eziningi esathi wathi kusukuseqalisa laphana kwaphinda futhi kwathiwa labo bantu abasaabaaaphana sokenama-tagesis ama-buildings abo
Siyezwa kathesa ukuthi umsebenzi ungabe usuqalisile kodwa kwembesiwe. Like lababona yini bewuqalisa umsebenzi kumbe kulokho kusese izithembiso kuphela.
Ngithi phela enye into abantu manje lokho esishaye kakhulu ukuthi lokho umhlaba wonke lo iCovid-19 zonke ezimile phela into abantu wathi ukuthi because isijane sesishaye kwase sesishaye ngizame njani ukuthi waqala ukusebenza ngeyinto yakhe ngoba 3 years yonke le inkulu kakhulu kumina.
Kodwa lizathemba yena leyo ikhampani kumbe liyake licabange ngokujinja lifake inye
kumele sizoqala ukuthi into eyenza kungabonakali kuyinivethi benibekebusiness from there ukuthi ivethi i-offer or kwakhontinue sesi njengamarizis ukuthi athi kuyini ozakwazi onatasisi nendawo zingeeze yacontrol ngekisho ukuthi bona abarong yabe zizato zabo isayizanela ukuthi iprobe yabashayelela kungasiveshi isayidi lethu yini isayidi labo yini kumbe isayidi lehulumente kumbe umumo ophandle ongeninjani ukuthi abantu babangafuna ukuinvesti ngakuthi sengelashuwa lokuthi
lo ke ngumnumzana Alderman Siboniso Khumalo, umgcinisihlalo wekomiti ye-Engineering and Environment kukhansile yakoBulawayo. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le koBulawayo. Sesiqhamukile njalo isihudo koBulawayo sibangelwa ngamanzi angcolileyo elokitshini lemganwini. Kubikwa kulabantu abedlula amachumi amahlanu asebehlaselwe isihudo lesi. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Ambrose Sivindi.
When sokubuye kwaqhamuka futhi olunye ulaka lwesihudo emganwini phose ku-area leya ma-35 lama-36 kulapho esidana khona lohlupho abantu abanatha amanzi abathi wena lowo anuka amanye ungathi anembuluka amanzi lawa futhi bathi ungathi alesuwa phakathi. So ke yikho sokukhathaza abantu phose izindlu ezingu-25 kulapho esithola khona ukuthi abantu abasekunanzeka ukuthi abantu basobele ukugula okuthile ngenxa lamanzi. Kodwa ikathi sakukacaca ukuthi kanti i-contamination yakhona ingabe isukela ngaphi. Khonoko kuyahlupha kakhulu izakhamizi ukubana into le yenza leli bevisi kuya futhi iphindise ngalo emganwini. Njalo nxa besitsho bathi ayiqalisi bathi kuyihlupho olwalukasa kubo-2018 kwangathi buyalungisa but solo buya futhi. So ngokunjalo abantu kuyabakhathaza kakhulu kangaka.
Siyabona ukubana lokhu asokuqala njengoba siyazi ukuthi kuke kwaba lo dubo olufanayo kwaze kwabhubha abantu abangu 13. Yena umanisipala uthini ngalokhu ikakhulu nxa sikhangele ukubana yinto esiphindo kwesibili?
Well, njengezakhamizi okusikhathazayo ukuthi uhlobo lolo lwesihudo kumbe lolo lamanzi angathi angcolile agijimisa abantu ngeziswa isiyonto yokuqala ike yenzakala eluveve. Siyakhumbula kakahle lapho esalahlekelwa khona yimphefumulo yabantu abangu 13. Osokukhona kade umasipala uyatsho uthi yena usekhupha ama-teams ukuthi ahambe kuground ayehlolisisa. Phezu kwalokho futhi kwenziwa ama-test ukuthi kubonakale sokunjani. So yimizamo ekhona, kodwa-ke abantu balokukhonona ukuthi umasipala ngathi sibesokufanele ukuthi angakwenzayo ukuthi abantu angabavumeli beqhuwe natha amanzi la kungabi le qiniso ukuthi kanti vele kuba okubagulisa ukuyini kumbe okwenza amanzi la abe akhathaza abantu kuyini. So abantu besibona ngangcono umasipala khathi singabeyaletha afte amabhawuze abantu banathe emabhawuzeni umasipala esazama ukudingisisa uhlupho lolo ekuba nalibambi ukuthi lwenzakalani. Kanti-ke njengenhlanganiso yebulawayo Progress Workers Association sihambile safika uground sabona abantu abagulayo sathatha la ma-samples amanzi okubana sahambisa kuma-laboratories ama-private laboratories ukuthi labo bake bazama ukuhlola wenzela ukuthi sibone kambe uhlupho lolu lungabe luvelanga. Yonke le kuyimizamo yokubana sizame ukuvikela impilo zabantu, kuyimizamo yokubana sizame ukuvikela ukuthi abantu bebeginyiswa iziso okungapheliyo, kuyimizamo njalo ukuvikela ukuthi abantu bangahlelwa zimali begijima bese esibhedlela, abanye bahambile ezibhedlela, abanye baya ema-clinics. So sikhayela ukuthi umasipala masinya njengoba ekhupha ama-teams alethe impendulo ecaca uhlupho olungaphi njalo abe sethembisa izakhamizi ngesiqiniseko sokuthi lokho okuhlubela amanzi kuzalungiswa nini njalo njani. So kuyikho abantu asebekukhayele kathesi.
Lo-ke ngumnumzana Ambrose Bindi, umkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyibulawayo Progressive Residents Association, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo.
Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese-Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uyaqhubeka ngokwethekelela amafekitali elizweni jikelele. Izolo ubesedolobheni leMutare. Iphephandaba le-Chronicle libika ukuba umprofita wakobulawayo othiwa ngubaba Emmanuel Mtumwa obikwa wabamba omunye ubaba ongusomabhizinisi webhinga owayesiya emacansini labesifazane bengazi okuthiwa ngumbobobo. Usebikwa esuse otikoloji kade bethwalise nzima abantu esikolo esithiwa Masenya khonale ebhinga. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Seven linjani balaleli nabasakazi? Eish, hayi, inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu kakhulu kulo baba la ukhuluma ngokuthi kuzani PF kule development. Angazi ukuthi ukhuluma ngayiphi development ngoba kusukela sokune 41 years ngithemba imigwaqo eminingi yakhiwa ngoSmith. Akula mgwaqo eya emakhaya ifile yonke imigwaqo, akunamgwaqo, ama-potholes, kugcwele ama-potholes. I-development akhuluma ngayo yiphi lo baba lo? Yazi abantu bakithi angazi ukuthi amakhanda abo asuke ebenjani. Uthi akuliwa kuZanu-PF akuliwa kanjani? Umuhadi ukhutshwe ngubani? Basho ukuthi yinto ebingamkhipha le noma bekukhona ukulo. Akusiyona indaba yabafazi. Uthi wenke uqeda ukulwa nomfazi wakhe lana, ubelwa nomfazi wakhe ngendaba yona le efana naleyo, kodwa nangu uphumile umuhadi. So ukhuluma nge-development, angazi ukuthi lo baba lo amakhanda abantu bakithi abanye banjani kahle kahle. Yiphi le development ayibonayo? Ngoba thina abantu abasemathebuleni asiyiboni. Asikho manje sisemazweni, siyahlupheka emazweni. Yini ukhuluma nge-development? Development bani? Abantu bakithi abaqhatshwa, ahambe sisojeni, sipholiseni, ema-teacher, angazi ukuthi development ayibonayo ngeyiphi yakhona or mhlawumbe ukhuluma i-development yakhe ukuthi yena ungezodevelopha kuphela.
Anibona sanibona abantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo. Hhayi, akula muntu ongawuboniyo ukuthi ilizwe liyaphela lila. Ilizwe liphele emehlweni abantu, abantu bebhekile kunte kusaqala kuthiwa corona kuqanjwa amanga, kutshelwa abantu amanga ilizwe litshona livalwa. Ilizwe livalwa ngabantu ababulala abantu. Omnyanga kwala labo uthiwe ngaso abantu abangavala ilizwe, uthatha uthiwe ukuthi is a minister of health, umuntu uvele onenhliziyo embi kangaka, abantu ababulala abantu kangaka, ukumfaka empilweni zabantu evele yena enguye icorona vele. Uye phela icorona uthiwe ngala utho ukuthi uthiwe nga abantu abalala ke beyala ukuthenga imithi ezibhedlela ukuthi imali yonke besiyalatho eChina ngabantu abangabheka impilo zabantu nabantu abangasiza impilo zabantu. Angithi uyabona vele manje sikhuluma kanje bayala kubhadala ababalisa abantu abafundisa abantwana, kodwa babhizi babhadala labantu ababulala abantu, abantu abahlukumeza abantu, amapolisa lamasotha. I-evidence isegcekeni, uzotyobona ilizwe livalwe likhorona nginakekela abantu. Umnangakho umuntu omfona emehlweni evenkile endisela le akhula muntu ongamboniyo mhlawumbe wonke uyamazi. Ilizwe liphela abantu bebhekile manje sekuvalwe kwaze kwavala la umalayini and abantu bazozithathela imota zabo ngoba akhula lapho abazaributa khona. Amapolisa akhona izikhohlakali masela babulala abantu. Manje i-lockdown le babulela abantu abangaki, amapolisa lamasotsha wona la balezidumbu ezingaki phansi labantu bezala ukuphiva. Abantu bagcwele emajele la akula social distance kobozupho abantu bagcwele, kodwa ma kungabantu be-MDC labantu be-MRP bayabotshwa kuthiwa bayiphula izikonzo ze-lockdown, kodwa izala ukuphiva bathola besenza loba yini. Angikazi ngizokuthiwa kulo muntu wezala ukuphiva obotshiwe.
Khona laba abasalokhu bekhuluma ngokuthi umakhuphe hayi manje akusakhulunywa umakhuphe, manje sesikhuluma nge-MDC. Asilandaba thina ukuthi i-MDC thini noma i-MDC Alliance, sikhuluma nge-MDC ukuthi yiyo vele sizosiphazamisa khona la emathebeleleni thine be-MRP. Sanicela MDC, asinandaba MDC thini noma i-MDC Alliance madoda, asanifuni.
Linjani lonke, linjani lonke abe-Studio 7, linjani lonke khona ngabo. Siyabonga ngalokho elisenzela khona nama-audio thileyo wadlala siyezwa liwadlala. Unjani u-Ezra Chisa, unjani u-Ezra Chisa Spanda, nabanye ngabaziyo ngamagama khona ngapho kodwa ngiyabezwa nje besibalele indaba bekhuluma ku-Studio 7. Mina ngu-Anaconda ngingapha e-South Africa kodwa ngokuhlala ngiselwe wagwera emadeweni kuthi hhayi siyabonga ngalokho elisenzela khona. Hayi thina kusimangazi lokho okwenziwa i-ZANU-PF. I-ZANU-PF yaqala kudala vele ngo-1979 bekhuluma ngale Grand Plan, ngale Grand Plan iplan ukubabulala amaNdebele. Ugabe vele nomnangagwa wonkoshiri nabochiwenga bona labo babevele behlose ukuqeda ngamaNdebele, kodwa uNkulunkulu phela ngeke asiwo wabo bodwa. Nanku baze baqhasha amadoda ayi-250 ama-special babiza ngokuthi 50 brigade eyaqeda abantu besiNdebeleni bengenzanga lutho. Babuye ebusuku belale bephekisa funa ukudla lokhu nalokhu, ekuseni bazobuya bethi ya beliphekela ama-dissident. Walingaripotanga, liripota kuba liripotanga ndawo. Abantu beqala ukuchawa, bebulawa kanjalo, behlinzwa izisu, bequnywa, abanye bengcwatshwa bephila. Kambe into erayithi leyo, kube sokuthiwa umuntu onjalo kuthiwa akaxolisi. Uzoxolisana nisazi ukuthi wayevele injongo yakhe, akuxolisa aza kwenza khona. Uba bangaze benze njalo, nanku umthakazi, nansi izaphu, yenzani izaphu, yenzani, sikhala ngayo izaphu le. Inkomo ingabe wayekela nje intumba ne-B, amazipra, ingabe namanje ingabe Zimbabwe iright, ingabe kayifanga. Kodwa khonokhana akwenzayo ukuthi athi bantu bami ngilalelani, yikani ukulwa. Yikho kwenza ukuthi amazipra alandelelwa one by one, sebulawa. Abafowethu baphela, obaba bethu baphela, sebulawa igugura wonke ngendaba kankomo. Nakho futhi singamsola, kodwa singathi wenza right, ngoba ingabe namhlanje ingabe amaNdebele aphelile du, ingabe aphela. Isnepotism ukubandlulula kuqale ngabo, luba bengaze bethi amaNdebele abandlulula, kulandebele libandlululayo. Ezikoleni ake libona uGrade 7 bafeli kanjalo, uGrade 7 abantu besiNdebele abafeliswayo. Ama-Form 4 ayafeliswa, bangaze bethola umsebenzi abanikwa amathuba. Ama-Form 6 ayafeliswa, bangaze bepase abanikwa amathuba. Kusothiwa amaNdebele kafundanga, akula maNdebele angafundanga. Into emangazayo ngalowo maNdebele othiwa kafundanga, kodwa engakuye South Africa ayenza ezibukwayo, nabantwana bangakuye South Africa benza ezibukwayo. Kungani labo bantwana besenza ezibukwayo eSouth Africa? Kutshengisa khona ukuthi le emuva eZimbabwe le akulanti right. Noma ngaze toilet umanager lishona, uye emgwaqweni umanager lishona, kuyesikolo uheadmaster Lishona, kuye kampanini umanager Lishona, kuphi nakuphi uzothola kuLishona. Manje ucabanga ukuthi iNdebele ngawuthola umsebenzi alingeke lize liwuthole umsebenzi? Nanga amaNdebele agcwele landelana noShamisa, angazi bafunani kuChamisa, angazi ukuthi afunani kuChamisa. Imthwakazi Republic Party nayo ikhona kabafuni ukuyibheka, bafuna khona lapha pokudliwa khona okunemali khona, beza bethengisa khona abantu besintu. Kuba kwenzakala nje kube ne-armed wing straight away, kuvele kufike kayi-one ngoba okungasikuva ikuphi sifile nje sebe sivalela omalayitsha abasitholela iy'mpahla zethu abasihambisela ukudla kwethu kukumama lakubogogo sebebavala bafuna amabhasi abona la wayishona akuyiwo athwali kube yiwo awathwalayo kuphela. Ku-right khona lokhu? Akulunganga lokhu, akulunganga lokhu.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Kwezemelika, idale le-House likhangelelwe ukuvota namuhla ukuthi kubunjwe i-commission ezagcwayisisa ngomvukela owenziwa ngabasekeli bakamongameli Donald Trump ngozibandlela kumbe hatshi. Amehlo azaba ethen hlo kumalunga ebandla lama-Republicans ngoba abanye kabafuni ukuthi kubunjwe le-commission kodwa ngasese besola okwenzakalayo kulokwesaba uTrump kuleli bandla ukubangela ukuthi abanye bengavoteli i-commission. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilidane, umnumzana Difa Wajabi Bango Dube. Saqala ngokumbuza ukuthi ubona njani umbuso kamongameli Joe Biden kunyanga zona lezi ezilutshwana asebuse ngazo.
Ngokucubungula kaZulu babugande esikubonayo nxa sithi siyaqatanisa sikhangela umbuso kamnumzana uJoe Biden, sibe sesikhangela lalo omunye umlingani wakhe lo osanda kuphuma kathesi umnumzana uDonald Trump. Kubonakala kulo mehluko kakhulu, ikakhulukazi iloba nje sisazi ukuthi nxa ungumongameli ayisiko konke ongakufisa okungenzeka ngendlela wena ofisa ngayo, kodwa kuba khona ezinye izinto kuyafanele ukuthi zipasiswe ngesivumelwano kusuka eParliamente kusiya kwamanye amahouse aphethe ezombusazwe. Kodwa ke yena uBiden yena ngokwakhe ngumuntu abantu abaningi abamkhangelela ukuthi ngumuntu ofisa noma olwisa kakhulu ukuthi imizwe leMelika libe lebalanced kuyo yonke into eyenzakalayo phakathi kwelizwe, ikakhulukazi into zokucwasana ngokobuhlanga, noma nje ngithi into zokucwasana kakhulukazi yizo ezingathi kade ziluhlupho kakhulu. Uzama ukuthi akwenze ukuthi abantu beMelika bebonane iloba unguphi umbala, babonane njengabantu bonke uzulonke waseMelika. So kuyinto ayilwisayo kakhulu, njalo lokulwisa ukuthi avale izikhenxe lezi ebekade sezisibonakala zisenzakala, ikakhulukazi zisenzwa umlingani wakhe lo osanda kuphuma, umnumzana uDonald Trump, obekade ungumuntu nje obekade engashaya indiva.
Ngokubona kwakho ubona ngani umongameli Joe Biden uzaphatha njani udaba lweAfrika?
Umongameli uJoe Biden nxa sikhangela udaba lwaseAfrika kakhulu, sibona ngathi uzabe ngumongameli ozathi ukuzama noma ukulwisa ngakho konke kusemandleni ukuthi kube nendlela yokuthi i-diplomacy noma ngithi ukuxhumana lamazwe aseAfrika kube yinto esondelane laye kakhulu. Ngikutsho lokhu ngenxa yokuthi sesabona ngesikhathi emveni eminyakeni yadlulayo ngama early 80s usiya khona kuba phakathi kuma mid 80s ukuthi wayengumuntu owaye vocal kakhulu, ikakhulukazi ngendlela okwakuphathwa ngayo udaba lwase South Africa olwabantu olokucaswana olwe apartheid. Wayengumuntu owaye vocal kakhulu, engumuntu owayemela abantu ngobuningi okungabantu abamnyama ayeyibo kakhulu ayebakhulumela, esisho ukuthi into ezakala laphana ekulelani ilizwe yinto engalunganga. Ingakho ngekukhangela izinto zakhe lokukhangela nje indlela ahlele ngayo abameli bakhe abameli bakhe noma ngithi abantu abaqophayo ukuthi asebenzisane labo, kutshengisela sobala ukuthi wathatha waxubanisa wahlanganisa abantu bamnyama labelungu lama Asian phakathi ukwenzela ukuthi kube lula ukuthi nxa esehamba esexhumana lamanye amazwe lawa ayenelise ukuthi noma nxa esiyakhuluma khona kungayibonakalisi ngathi ngumuntu obuya ele white supremacy ebuya efuna ukuzitshela ukuthi yena uvele ulikhiwa kodwa ubuya etshengisela ukuthi into aseyidemonstrate emuva lapha vela khona udemonstrate ukuthi yena uyamhlonipha umuntu iloba engupha umbala ingakho edinga ukuthi axhumane labanye ama African countries laba African leaders ukwenzela ukuthi kubonakala ukuthi indlela asebenzana layo labanye indlela enhle kodwa ke awusoze phela uhambe uyexhumana labanye abantu kukade ngapha emuva wena uvele nje igede likhamisile ayikho into oyitshengiselayo ukuthi uya recognize abanye abantu abamnyama
umnumzana Difa wajabi Bango Dube yisizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitane singakagqibi uhlelo lolamhlanje isikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo uhlelo lokuphawula ugwalo olwalotshwa ngwaye ngumphathintambo kahulumende umnumzana Jonathan Moyo oluthiwa Excel Gate luyaphazanyiswa okwesibili silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.